ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo namhlanje kungesonto ngelanga lokuvuka kwendodana mhla ka 21 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu namhlanje
isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele ebethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu namuhla. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207.
Siyakwemukela kodwa silo siko lethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya, omama bayapheka amatshwala okubemukela.
Kambe iPhasika ichoni kulabo abakholelwa esintwini, sitho abamadlozi phela. Silo siyazi ozasichasisela. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngephasika selifike kumachumi phose amabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe ebelokhe enanza ilanga lePhasika namuhla njalo ethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207. Abafele kulezi zehlakalo bagoqela izizalwane zakulelo lizwe ezeMelika, ezeBhilithane leza kwamanye amazwe achiyeneyo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa bona abangamakholwa esiKristu bathumele amazwi entuthuzo kwele Sri Lanka. Ababili laba basole kakhulu ukuhlaselwa kwamaKristu lokho besithi lobu yibudlova obungamelanga benzakale. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu ulandisa okunengi ngobe kusenzakala ngePhasika eZimbabwe.
Kusukela ngolwesihlanu amakholwa ebethe gwaqa enkonzweni zawo ezehlukeneyo ekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu ngokuhlabelela edumisa. Ngokutsho kweBhayibhili namuhla kulapho uJesu avuka khona ethuneni lakhe wenyukela ezulwini. Umfundisi uSensibanda uthi lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu empilweni yamakholwa.
Isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
UNkosikazi Charity Ndlovu ngomunye wamakholwa esiKristu edlula i-2 billion emhlabeni jikelele uthi ikhefu lePhasika belilihle kakhulu. Ngokunjalo uthi ukhangelele okuhle uhambo lwakhe lenkosi.
Angikhangelele ukuba lempilo elenguquko
njalo sengikhunjisiwe njalo ngokufa kwakhe wathi khonokho lengqondo iba lokuguquka umcabango uyaguquka khangele lokubona okuhle njalo ehambeni lolo lenkosi yethu Jesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosazana Sindisiwe Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuba babambelele kuNkulunkulu.
Ngiyathanda ukubakhuthaza ukuba nabo babambelele kuJesu ngoba nguye yedwa ophilisayo babekwazi ukubana wasevuka wavuka lempilo zethu wavuka lobutsha bethu.
IPhasika yalonyaka iza ngesikhathi kulobunzima obumangalisayo elizweni ngenxa yokukhwela kwentengo yempahla ezichiyeneyo ezimqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla. Ngokunjalo abanye ngabahambe enkonzweni besiyakhulekela impilo engcono lobubelo elizweni ikakhulu kwezomnotho. Umnumzana Thabani Ndlovu ngomunye wabo.
Yofana ngavele yadura zizitulu yadura yonke into. Avela ngifile kona yikho emagarajini sithwele nzima vele sithenge simpazo yedura ifuyile zibeshiwe into ziyadura itwekwenza yadura zonke la.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Magogo Bernard yena uthi lanxa impilo inzima eZimbabwe ukholo lwakhe yilo olumqinisayo.
Lanxa izinto zinzima eZimbabwe ukholo lwami yilo olungiqinisayo, sithemba ukuthi izinto zonke zizalunga.
Ikhefu le-Easter liqale ngolwesihlanu njalo liphela kusasa ngomvulo okutsho ukuthi abantu abaningi bazaze bebuyele emsebenzini ngolwesibili. Ngimele iStudio 7 yiwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, iPhasika iqakathekile kumakholwa esiKristu kodwa ingaba isichoni kwabakholelwa esintwini. Sixoxelo siyazi umnumzana Mkhabinyana Ngwenya.
Siyakwemukela kodwa silo siko lethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday. Obaba baya emakhaya. Omama bayapheka amatshwala okubemukela. Kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela. Ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe. Kuyabe kuyukubemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela akumane kuthethelwe nje yiloba yisiphi isikhathi?
Uthethelwa kuthethelwa kungavunwa. Nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu, omama bayapheka utshwala okwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo, kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyebe kuchelesiwe.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko eseluphiwa nguNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana kumbe umdeni lomdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana. Uthi ngelanga elinje sebe silomthethelo lezihlobo esekudeni lazo zitshelwe. Ngelanga elinje sebe silomsebenzi oqondana lobaba oqondana lomama kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kungumthethelo nje wemuli batshelwa njalo ukuthi hayi sithi sihlanganisa amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo, kuyahlatshwa imbuzi ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu beqhelesile.
IPhasika lokuthethela kuyafana nje kwehlukana ekuthini? Ukuthethela ngokwesintwini, iPhasika ngeyamaKristu. Yikho okutshoyo?
IPhasika singathi ngeyamakholwa esiKristu, yinto yabezizweni ababuya layo kulele lethu. Yikho ke ngaleyo ndlela sibemukela benjalo labo. Asitsho ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi okwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti ke hayi, lokwethu sakuphiwa nguNkulunkulu, sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo.
Umnumzana Mkhabinyana Ngwenya ngusiyazi njalo uyingcwethi kwezamasiko besixoxa ke laye lapho kobulawayo. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika seliqonge lafika kutshumi elilodwa lasikhombisa 17. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ezinye zalezi ngozi zibangelwe ngabantu abehluleke ukutshayela ngonanzelelo. Unyathi uthe abanye abatshayeli abadale lezi ngozi babulala abantu beserimukala seHarare njalo basuke babaleka kungasazanga amapolisa. Ngokunjalo unyathi uthi ayawadinga amapolisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletshaya elidala u Gibbs Dube.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silonkosikazi Sithabile Dube ukhona mpake kwele Melika lingazitshona njani mama khona phele khona
ayitshonile Dube litshone njani lani
hayi siyaphila kakhulu ke zulukandaba namhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika siyakwazi ukuthi umntwana nxa evela ekhaya esiza lapha ucina engena lapha-ke emigoqweni ecine etshayela ezidakwa mizo into ezinjalo. Nkosikazi Dube, akusitshela ukuthi abantwana abanye bagcina besenzani elizweni leli nxa bevele ekhaya.
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta kube nzima. Ababa lihlongandlebe akwehlule kuba nokudana okukhulu ngoba ziningi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma high school bafike babona labangane ukuthi angempela viki kuyiwa emaclub. Bonke abazali bayayazi iclub. Besibe siyakhona le maclub abantwana sebephambekile. Kodwa ke ungachaya phansi ngesisinde, hayi kuyalunga. Okunzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ngeke umbeke isandla, ungeke umfake uswazi ngoba uyasuka aye emapholiseni ukubatshengisa kuphela imvivinya. Lanxa angazidweba ngogodo linalilile endlini, nguwe ususecaleni. Mina-ke okwami ngama ngomkhuleko ngahamba naye esontweni ngamdonsa ekuseni emindlantambama. Kodwa hayi ngeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo njalo ngeke ngisho ukuthi kakuzange kube le nto engamkhuza kuyo zazikhona engimkhuza kuzo kodwa kuzange kube le nto eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Ye, siyabona khonokho ke okukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla pho ke umzali ugcine senzani?
Uyama ngomlomo ngiyakwazi ukuthi kuyahlupha kwelakithi kakuhluphi bakhona abanye abazimiselayo ukuthi bayakhulumela amapholisa kodwa ke phela kuleli ungavele ube necala kubhale phansi usiyathe lanxa udinga imisebenzi sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi bakhangele ukuthi ngasemva ulani behlolisisa bangathola kuphela ababuzi lokuthi kwahamba njani kusekuvalela khonokho.
Singathi sizokuthiwa-ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwale Zimbabwe abagcina bebhekane lo hlupho lolu pho ke bagcina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo?
Uyahamba kuwo emapholiseni ingxenye liyephiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseling nxa umntwana ese-over 18 bakutshela ukuthi hayi seyi-adult indiyethweni ngeke ukubuye ungeke ukuvume ukuthi lanxa eyi-adult umntana wakho angene itshwarha ekhaya ungumntwana esimpini ungumntwana uzuye kufa ebazalini labe kukhuza uzithobe uzithinte ulalele.
Lapha-ke kuyahlupha sibili ngempela akunjalo?
Kuyahlupha sibili.
Nxa ungathi-ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udaba olunje akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni?
Ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni babe setshwaheni babenze ngamahlukandlebe, yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha, mana ngesimo owavela ngaso ekhaya, mana ngohambo wavela ngalo ekhaya, ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama la nxa engikhuza naye lokho ekhona phana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba, kumele umtshengisele ukuthi ungumzali. Umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma laye, yebo akakwehlula, kodwa lapho ahamba khona uyakwazi ukuthi mama umtshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu, tshela omunye owakini, abalapha baphonga ukutshela ukuthi umyekeli, hamba ku-counseling, hamba kubani. Kodwa-ke nxa ungasuza abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto, kuba lula uyahamba kumfundisi liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge umama uSithabile Dube, udabuka kwele Zimbabwe, ukhona ngapha-ke kwele Melika. Ungadilola kusasa Nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo Sithemba oGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahe elidala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha, udubo lokuthatha isidakamizwa, bephuza okudakayo, abobronko lokunye okufanayo. Kuliviki siqhubekela phambili ngodaba lolu, sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu, ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Ngiphilile mfowethu, kunjani lani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinangilele ukubana inkosi uJesu yasisela nje, isela ukubana into zisiqondile empilweni yethu lakho kwenzakalayo.
Ndlovini, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba oluqhakathekileyo kakhulu, uthe elizweni akula zindlu eziningi ezilenjongo yokusiza abasha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa, ngesikhiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abasha laba bathole usizo?
Nxa kungela ndawo ezifana lalezo, yikho sithola ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug next. So indaba ekhona abalimi bengalungiselwa indawo zokubana besizakale. Ukusuka from one drug to the next yinto ezaphela, ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zankhona kumbe litshwala, sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edluleyo besithi abanye abasha sebethatha izidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyinto kwangikhona kusuka kube kube yimbaxambili-ke khonapho, ngoba singananzelelo sathola ukuthi ama-drugs abatsha laba abawathathayo suka benathile sebesidakele, akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Ukutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abanayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabatsha wona lawa masinto esiwatholileyo, ubone ukuthi senzani, whether sowas ama-frozen sithengile. Why sesithi thina hayi umumo ume kubi, kodwa sithathe njijana naleyo esilayo siyedinga izidakamizwa. Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizwa zangikhona kulokuthiwa ngama-health issues, okusuka kube costly futhi nga empilweni yomuntu ukubana esizakale kumbe ephile kahle.
Mhm. Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama osithumezela umlayezelo esithi hayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa, izinto azimanga kuhle ngekhaya. Ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo into engamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ephiwe uncedo olufunakalayo ukuze ekwanise ukuphuma kuze nalezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo likaNdlovu, kumele ayephe ukuze akuthinte?
Nabe ngidinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 0772-399-734.
Mnumzana Ndlovu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo. Ngiyaphenda njalo, happy happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, nawe happy happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangumnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. kodwa singakagcibi uhlelo njengoba kuyisikhathi se-Easter ngibone ukuqakathekile ukuthi sithakazelele impilo kaJesu Kristo. Wothi ngilishayela ingoma kaLorraine Maplanka Stott uthi noma kunzima bekezela. Bekezela ingoma kaLorraine Maplanka Stott. Happy Easter mthakazi omuhle. Siligqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kwalamhla olebalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela namhlanje abalaleli bonke kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lami kuhlelo sixoxisana ngelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi sikhangelele i-Easter lokuvuka kukaJesu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye lombhalo esiwuthatha kuMateyu ichapter ka-28. Sikhangele ukuvuka kukaJesu. Ivesi ka-1 iyachasisa ukuthi kwathe kupheleni kwesabatha ekudabukeni kokusa ngosuku lokuqala kweviki kwafika uMariya uMagdalene lomunye uMariya ukuzabona iliba. Kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngoba isithunywa senkosi sehla sivela ezulwini sagiqa ilitshe sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso kwakunjengombane, lesembatho saso sasimhlophe njengongqoqwane. Abalindi bathuthumela ngokusesaba baba njengabafileyo, kodwa isithunywa sathi kwabesifazana, lingesabi lina ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. Rakho lapha ngoba uvukile njengokutsho kwakhe. Wozani libone indawo lapho abelele khona. Hambani masinya litshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Uza kulandulela ukuya eGalili, liza kumbona khona. Khangelani sengilitshelile. Lindaba iqakathekile kakhulu esikristwini njalo nyakwazi ukuba khathesi sivela ukuthokozelela i-Easter. Abaningi besiphakathi kwama-conference, abaningi lokhu siphakathi kwawo, kodwa indaba eqakathekileyo lapha esingayo ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Indaba emnandi namhlanje ukuthi uJesu ngokuvuka kwabafileyo wanqoba ukufa, wanqoba udonsi lokufa. Akutsho ukuthi yilo lalo okholwa kuye laye uyanqoba ukufa. Ukona komuntu kwaletha udonsi lokufa. Yikho kwenza ukuthi lanamhlanje sonke siyaguga, siyathola kuba lezinto eziningi ezenzakalayo. Akula muntu ophila kuze kube naphakade lapha emhlabeni ngaphandle eze efe aye ekuphileni okunaphakade. Lapha sihlangana labantu ababehamba loJesu. Usefile, usebethelwe esiphambanweni. Kwakungani yonke into isiphelile. Kodwa sihlangana labo mama ababili ababa lethemba ukuthi into le uJesu ayebathembise yona ukuthi uzavuka kwabafileyo yiyo eyabenza ukuthi belunguza bekhangela ithuna ukuthi kambe ithuna liyana lokhu likahle ulokhe khona yini baba ngabo ukuqala ukuba bebekwazi batshele ingilosi ukuthi lo elimdingayo kasekho lidinga nophilayo kwabafileyo nanku ukukhuthaza sikuthola elizweni ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuvusa kwabafileyo leyo nto ebesifisa ukuthi ayivuse njalo nanti themba lapho ukuthi siyazi ukuba yena onamandla phezu kokufa uyakwazi ukuthi avuse njalo imphefumulo yabantu esibathandayo bephile kuze kube naphakade nxa bekade bekholwa kuye ikanti lapha mina ngikuthatha lokhu njengomfanekiso njalo ukuthi singaba khona ezinye izinto ebesisempilweni zethu ebesizenza kumbe umbono uNkulunkulu abesinike wona uyafika esigabeni sokuthi sicabange ukuthi alokhu sokuphelile kodwa ngikukhuthazana ukuthi kulelanga elesithathu lapho uThixo avusa khona umbono nalo ayevele kunike wona ngakho namhlanje ngifuna ukusikhuthaza ukuthi asibe nokholo asithembeni ukuthi uNkulunkulu yena owavusa uJesu kwabafileyo unakho laye ukuthi lathi asivusele izinto zethu ezehlukeneyo ebese sithethi na sokufile sokuphelile
akuyiphethe mfundisi
Baba ngegama likaJesu sithemba ukuba lawo mandla avusa uKristu kwabafileyo azokusebenza njalo lawo empilweni zethu asiphilise kulabo abagulayo njalo avuselele imbono owayifaka empilweni zethu ngegama likaJesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi ngesikhathi bembethela esiphambanweni wathi Eloi Eloi lama sabakathani Nkosi yami ungishiyelani na ingoma ke esishayela lina ke balaleli lamhlanje kulilanga lePasika ilanga lokuvuka kukaJesu Kristu kwaneleke olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili inkomo lebelo busuku buhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.